soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chama njani mthakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Yeyi abantu basikhukhunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela-Mandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela-Mandela akasekho.
Engiyakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba ama-Chinese afisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ufike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesizalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela-Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela-Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo ngurhulumente wabamhlophe, njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxele lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yaseSouth Africa uWinnie Madikizela-Mandela oshiye namhlanje. Lami ngize ngidabule kakhulu ukuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngaye?
Siyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe xa uyibhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esejele, wahlala elokhu evutisa amalanga omlilo ukuthi wena hayi abantu be-South Africa kade mabakhulule kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie waboshwa, siyazi ukuthi wahlala naye ejele amalanga about 491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe, waphila enganabo abantu bakhe, besikade ehlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uWinnie akazange wakhathala, uWinnie uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lowesikhathi inkululeko uWinnie namanje vele ungumuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubaningi omama besiyilwa against apartheid, kodwa akekho esingakufaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uWinnie siyazi ukuthi ye kuke kwaba nokuthandabuza uwinzalo ngesikhathi kule qembulele okade lithoma ngela football club, esikwazi ukuthi khona bekuyiqembu ebelisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunaloku ukuthi wayethesa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo. Kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunana kuqathaniswa lokuthi uyini wenzeni kwele South Africa siyazi ukuthi uyini lezinto ezici ayekho nje okadelela amalungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo ayekho ongenazo ezakhe esingathi singazisola kodwa-ke uyini siyakwazi ukuthi sesisola ngaloko kodwa sengeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially intsha ukuthi khona bebazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Sonongoli Mbongolwane, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathintambo bakahulumende abalitshumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labosomabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labosomabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnanga wakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy lokhu ingakagoqoki, kuyathatha isikhathi. So engxenye bazama kuzokube ilo khetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe kufakeni imali eZimbabwe, ngoba akula okwaziwa ukuthi kuyozala nkomani ukhetho lolu oluzayo.
Kuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe? Kuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayebekhayele ezomgodi kakhulu kuma-diamonds ku-gold nje besingathi kuma-minerals bona zani bayebekhangele ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngeviki edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu, ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonakhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mona zani kungaphambanisa sibili, kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangelani iZimbabwe kuphela. Siyanti sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela, kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asiki ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo. umkhumbulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Nilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqakilana lezinye ezifela emakolitshini afundisa izomthethwandaba angamakhulu amahlanu, 500. Kumncintiswano lo zizadlala ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano nokuthengiselana impahla lokunye okuthiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe inye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwano esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungisa kwezikhali okuthiwa ngama-nuclear weapons, ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonoko kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi-ke nxa sisikhangele khonoko abakwenzayo izifundi zenu, uzinceda ngani khonoko ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda, plus khonoko ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhothi eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhothi ahlanganisa amazwe amaningi ningi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe elithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe koBulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe nale iCongress koBulawayo, kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze irali yalo koBulawayo e-White City. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izehlakalo esezenzakale koBulawayo, ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya nabantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobha, bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesethi hayi, kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule, then iCongress ye-MDCT umama uMagube usezayikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyanga, indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona, libalekela udlakela.
Yikho kanye sibili sikubalekelayo, ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance, kusuka kube lo dlakela kusukela luze libe khona ngonyaka enye njalo luze kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungeladlakela la ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba, sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifishane lesi esilandelayo esesisele lawo angene ku-ground azame ukulungiselela abantu khethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa ku-Congress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awe ama-provinces aseyenziwe, sokusele ama-province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
Ulife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempelasonto. Umqondisi ohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila, njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lephalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn othiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngenduku ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela, ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa, esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela, osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula. Bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithole odokotela kade bezamnika igazi. So odokotela bebengekho bakustrike ngenzo kokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but akukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngapi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathesi ngikhuluma nje uzibuhlungu abantu abamnikele nabathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Esibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka situation ibe right. Siyakhulela isihlobo sethu uyathi umbamba somuntu vele kutshenzi vele bancina ukumbona nge-Friday sibabizile amanesisa babuthi umntwana isandla sivuvukile but sizafonela udokotela sesilinde ukubona but abanye siyemba bonile baku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangaze uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Yeah, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesa lapha kuyenza kungela instruction evela kudoctor. So kunzima vele ngibona ama-patient amaningi ayafa no attendance ekhona enkulu. So vele lokuthi kuthiwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelele ama-doctors lokuthi ethise ama-patient. So kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlangane lalo esibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo. Ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa izigulane lokhu zizithengela imithi. Ukukhanana kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla lezanu-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edalela ephalamende ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edalela ephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla eDavison kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthi kuma-provinces ayakhangela from there
But by the end of the day, tomorrow I will send one.
Kona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukhozela so lokuswelakala. Lenxa ushuti ngakhozela abantu abasuzeke ukhoze. Why no, she's like telling awayimpukane nxa sifuna ukujula phala kumbe sifuna lo hostel ukuthi hayi singaphuzi ba soze kwenzakale lokho. Ingane church bakhozela abantu.
The
reason why I don't have anything, but I was saying, that's why I went to Parapana, I know.
Good as he is, go call Navanavacha and looking a bit G40.
Well, anyway, then now 20% A Kumena, you 20% Regia Sadio.
Lo ngumnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Highlanders linqobe ele Dynamo semdlalweni we Castlelager Premier Soccer League obuse Harare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lingezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kwisigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobele iNicroot nge 1 kanyayo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu lingezi yilo elihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu leseplatinum lona elilemiklomelo elitshumi njalo elinqobele Bulawayo City nge 1 kanyayo emdlalweni okusenkundleni eMandava. Amanye amaqembu alemiklomelo elitshumi ngakuqela eleChickenin kanye lele Highlanders ngemva kokuba eleChicken libhuqe eleJapan Mine nge-3 kanyayo enkundleni eluveve kuthi eleBhoso litshaye eleDynamos nge-1 kanyayo eRufaro. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas utshaye le ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukusohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMtare City libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Harare City kuthi ele Triangle litshaye ele ZPC Kariba nge 1 kanya. Iqembu le ZPC Kariba yilo lodwa elingakatholi ngitsho lodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona le mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamos kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Owayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende lapho somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo Ntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.